Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 18 kumfumfu 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Nazi ezihamba phambili. Kubhubhe abantu ababili ne-COVID-19 eZimbabwe izolo. Umkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uthi uMongameli Mnangagwa kumele achiyane lodlakela kulandela ukutshaywa kwabasekeli bakhe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabebandla leZANU-PF. Ingcweti kwezenotho zithi uhlelo lokuthengisela uZulu imali yakwamanye amazwe ngentengo ephansi alusoze luphathise ngalutho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kanta olubona ngezempila kanhle luthi kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi njalo kutholakale abalikhulu elilamatshumi amane lanye 141 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula inkulungwane eziyisithupha 6,570. Abahlatshwe esibili njalo ingeyokucina baphezu kwenkulungwane ezilitshumi lanye 11,098. Asebebulewe ilumkhuhlane sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4,645 kuthi asebetholakile belawo sebeku 132,016. Umholi we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uthi uMongameli Emmerson Mnangagwa kumele achiyane lodlakela njalo ekele ukusebenzisa amapolisa ukuphazamisa inhlelo zebandla lakhe. UChamisa wethule amazwi la enkundleni yeTwitter izolo kulandela ukutshaywa kwabasekeli bakhe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngamalunga eZANU-PF yeMasvingo ngomvulo la izolo. Ibandla le-MDC Alliance lithi abasekeli beZANU-PF laba batshaye amafasitela ezimota zamalunga alo ebehamba loChamisa kuTange njalo izolo. Yena uChamisa uhlukunyezwe ngabasekeli beZANU-PF abamhanqe bazama ukumenqabela ukuhlangana lamalunga ebandla lakhe eChirezi. Leli bandla lithi amalunga alo aphange amhlenga uChamisa njalo kalimalanga. UChamisa uthi loba iZANU-PF ingaze yenzeni ayisoze imenqabele ukuqhuba inhlelo zakhe zokuletha utshintsho eZimbabwe. Usikomitshi weZANU-PF uMnumzana Patrick Chinamasa yena utshele intatheli zindaba izolo ukuthi uChamisa uhlaselwe ngabasekeli beZANU-PF ngoba ubezama ukukhuluma labo bona bengafuni. Kodwa ngakolunye uhlangothi uChinamasa uthe abe-MDC Alliance yibo abenze loludlakela ngenjongo yokungcolisa igama leZANU-PF phambilini kuhambo lwesithunywa se-United Nations. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uMnumzana Gift Ostalos Siziba.
Into eyenzakalayo ukuthi abantu beZANU-PF bathuke kakhulu ngohlelo esilalo njenge-Movement for Democratic Change ethungamelwa ngu-President Advocate Nelson Chamisa lapho ke sikhamba kuyahlangana khona lezi zizalwane zeZimbabwe sikhangela ukuhlangana lamavenda lamateacher lamapolisa labantu bonke abachiyeneyo ke esibathi bona yibo abayi part of iprogram yethu yomanyano esithi Citizens Convergence for Change ukuze abantu beZimbabwe bonke behlangane ndawonye ukuze kulise isimo esikhona elizweni isimo esi-affecta umkhono isimo esi-affecta ukunakekelwa kwamalungelo abantu bonke jikelele so iZanu PF ithumeke abatsha labomama ukuthi besimise ukuhambeni kwethu but kungenani thina siyaqhubekela phambili ngezinhlelo zethu
ilunga leZanu PF umnumzana Patrick Chinamasa uthi uchamisa nguye ohlokoze abasekeli beZanu PF ngokuzama ukukhuluma labo bona bengafuni
abantu esikhuluma labo esiqeda ukuba addressa kathethi ngikhuluma lawe nje sisuke emenesi qeda uku-addressa ke ama-stakeholders achiyeneyo labo asobantu beZanu PF endleleni lokhu esihamba khona asila lapho esikhulume khona labantu beZanu kumbe sifuna ukuthi abantu beZanu sifikelani labo noma besincede ngeelulo thina esihamba luhlelo lokuthi eZimbabwe kufunakala inguquko njalo silabantu esilungise labo ukubana behlangane labo abantu beZanu beba betshele ukuthi ayisizahlangana lama-structure e-party ngesikhathi esinje yikho kuyenza ukuthi bebamba amaveni ethu beyenza umsindo yikho lapho esihlangana khona labanye ke abangasiwo be-party uyananzelela ukuthi ihlelo lolu kuhamba kuhle ngenxa yokuthi iZanu PF iyabe ingakwazi ukuthi sihamba njani sisuka ngaphi sisiya ngaphi abantu bethu lalapho esilanda ukuzobabona abahlanganiselo sabhuku lezinduna sihlangana labo njengokuhlela kwethu
Uthi njalo uChinamasa yini eliphehlelo ludlame ngoba lidinga okokutshela isithunywa se-United Nations esiza eZimbabwe.
Thina mfowethu asiso bantu abayenza into zombangazwe ukuze siprofite noma ukuze sibe into esiyitholayo. Senza lokhu ukuze sitshintshe ukuhlala kwabantu elizweni njalo silungise indaba yokuhlupheka kwabantu. Izisebenzi ukuselakala kwemali zezikufi ukusela kwamali emabhenki ukuselakala lokunakekelwa kwamalungelo abatsha ukunakekelwa kwamalungelo abomama labantu bonke jikelele akula nto esingayenza esithi thina yikho ezayenza ukuthi thina sibenefit sikwenzela ukubana thina njengabakhokeli sihambise phambili ilizwe lethu Patrick Chinamasa into abayijayeleyo kuzala ukuthi nxa singayenza inhlelo zethu beqalisa umsindo bese bekhuluma ukuthi hhayi laba yibo abantu abayenza ukuthi bengcolise ilizwe indaba yokungcola kwelizwe ivela ngenxa yemikhuba yeZanu PF yokuthi kuyavala imigwaqo thina silamalungelo ethu ahlanganisela ukuhamba lokuhlangana njengeparty umthetho welizwe uyasivumela ukuthi simove abathi i-freedom of movement uyasivumela ukuthi sihlangane i-freedom of assembly nxa thina sinakekela imithetho ye-COVID akula nto engasimisa uPatrick Chinamasa leZanu PF yabo bayahlangana oDouglas Monzora leZanu PF light yabo bahlangana so kuyinkinga ngapi nxa thina kufanele sihlangane njenge-movement for democratic change alliance ethi ungamelwa ngu-advocate Nelson Chamisa
umnumzana Gift Ostalosi Siziva ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC alliance sixoxe njalo lelunga leZanu PF umnumzana Joseph Chuma
into emangalisayo yikuthi ubaba uChamisa ubebhoda ngelizwe lonke leli uke wabuya wazosethekela ngapha koBulawayo waze wafika lasematopo lapha ahambe khona ukuyavula kwelitshe i-Tombstone Unveiling nomunye wabasekeli bakhe akulanto lenzekeleyo kazange atshaywe kazange kube nomsindo wazibuyelela ubuyile futhi endaweni eziningi kwele Zimbabwe lapha ehamba ngendaba ezishiyeneyo akulanto lenzekeleyo nxa sikhangela ngodlakela kumbe sithi i-violence ngesikhiwo pho-ke lokhu okusenzakala kwenzakala ngemva kokubana sesizwile ukubana kulabantu izethekeli ezibuyayo abavela e-United Nations amaraba tour bezokhala ngendaba yama-sanction so kusenza sicabanga ukuthi kanti lokhu yinto eyenzakele ngempela kumbe yinto eqoqiweyo loke sukuthi ngesingizi stage managed ukwenzela ukubana iZimbabwe ibonakale njengelizwe elingamanga kuhle ilizwe elithanda ukudla ngudla ngona na so konke lokhu sikuchiyela ebantwini bana asikukhangeleni sikubheke sibone kanti sivela ngapi siya ngapi.
IMDC ithi kusobala ukuthi lapha selilungiselela udlakela liqoqa ukuchaya abantu kukhetho oluzayo.
Umongameli wethu omutsha ubaba u-Emmerson Lambuzomnangagwa utshengisele ubana indoda efuna ukuthula, indoda efuna umanyano, nango evumele ubana abantu bonke babuye behlale phansi sikhulumisane. Kubunjwa lokho kuthiwa yi-Poland, noma bengekho ochamisa noma bengekho abanye, kodwa indawo ebivulekele umuntu wonke ubana even yena ochamisa enjana nxa efuna ebelalo ilungelo lobana angene phakathi kukhulumisane, kuboniswane ubana singakha njani ilizwe lethu leZimbabwe sisiya phambili. So lokho ozokhulunywa kodwana iZANU-PF ilungiselele udlakela. Sikhambenile ngemva kokubana singena ekhethweni ka-2018, asilubonanga udlakela lolo. Sibona abantu bebambisana, sikhambena sonke, wonke umuntu elilungelo lokubana akhankasi ngendlela ayifunayo. Pho ke kuyini osokuthi kona namhlanje sokubona ngananganta iZANU-PF isifuna ukubana kube nodlakela, kube nokungazwanani na? Loko kutshengisa ukubana ngabantu asebephelele ababonayo ukuthi hayi iZANU-PF iqhola phambili senza izinto ezizimanga, izinto ezingazange zenzakale ngemuva, kodwa esenzakala kathesi ngale dispensation engenileyo esithi Second Republic, ukubana asiqhweleni phambili sivuse into zonke, sivuse umnotho, sivuse infrastructural development lokunye okushiyetshiyeneyo. Kodwa okusalayo kusegcekeni ukubana le i-dispensation engenileyo ifuna ukwakha, ifuna abantu zonke zihambe. Laba abanye abakhulumayo ngasebephelelwe ngumphako nje.
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla leZANU-PF. Ziyaphambili indwendwe emabhanga kanye lasendaweni ezitholakala imali yakwamanye amazwe, lapho abantu abavunyelwa khona ukuthenga idola leMelika ngesilinganiso esiphansi kulesomkambo wensitha. Abantu bakhala ngokuthi batshelwa ukuba kumele baqale bavule ama-accounts ebhanga eliyabe lithengisa imali, babe sebethengiselwa i-$50 kuphela ngeviki. Ingcweti kwezenotho umnumzana Walter Sunungule Mbongolwane utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi uhlelo lokuthengisela abantu imali yakwamanye amazwe ngesilinganiso esiphansi lolu alusoze luphathise umnotho welizwe.
Okwakuqala nje msakazi ukuthi bayenze lokuthi bayabelana i-foreign currency kuyinto engayisebenzi, ngoba indleko zabantu azifani. Nxa bethi abantu bafane bathenge $50 ngeviki, abantu indleko zabo zishiyene, abanye bafuna imali edlula leyo abayinikeza. Lokhu kwenza ukuthi kwezomnotho kusilele, ngoba asithi ungusomabhizinisi ufuna $100 wena kodwa ufanele uthenge $50 kuphela, enye $50 uzayithola. Yikho lokho kubangela ukuthi kuzalwe lokhu esingathi thina yi-black market, ukwenza ukuthi abantu bahambe bayothenga kulabo abathengisa imali, or abanye abathenga bebeka imali besenzela ukuthi kusasa bayithengise isisezingeni eliphezulu. So lokho ukuthi wena kuyabelwa $50 umuntu ngamunye ngamunye akungeke kwasebenza. Kusebenza kusetshenziswa kakhulu kula mazwe ababe besebenzisa lokho esingathi thina i-communist umbono we-communism. Siyazi-ke kuyehlula-ke ukuthi kube njalo, kusebenzeke kahle xa usebenza ngaleyo ndlela.
Bakhona abafana lomphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube abathi konke kuhamba kuhle kwezenotho yelizwe. njalo sokulaloko kuthiwa isurplus imali esalayo phandle kwendleko zikahulumende. Ungasitshela ukuthi wena ukubona kuliqiniso into.
Okwesibili engakusho ukuthi kungabekwa imali ukuthi umuntu ufanele athenge imali enganani. Umuntu athenge imali ayifunayo kusiya ngendleko zakhe, kusiya ngokuthi ufuna ukuyathenga ini ngaphandle kwelizwe. Lokho kuzenza ukuthi intengo yemali ibe sesibangeni leso esiyiso esiqondileyo, nothi leyo abayithengisa ngayo.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani kuyini okumele kwenziwe nguhulumende?
Umthuli, into ayishoyo into nje engaqondile ngoba okubangela ukuthi imali igcina isithengiswa esitradeni kungela mpahla ezithengiswayo kungenxa yokuthi izinto azihambi kahle elizweni. Impahla zelizwe yizo ezenza intengo yemali ibe yikho lokho eyikho khona. Nxa izinto zingahambi kahle, nxa kungela mpahla eziningi ezithengiswayo ziphuma elizweni zisiya kwamanye amazwe kumbeni kungela zivakathi ezivela kwamanye amazwe zibuya ziphethe imali yakwamanye amazwe zingena elizweni, lokhu kwenza ukuthi intengo yemali yakwamanye amazwe ibukele phezulu, iye phezulu. Into ekhulunywa ngumthuli athena kune surplus lokathi surplus yena ubala lezo mali abazikhwabanisayo bezifihla besenzela ukuthi ba-report ukuthi khona kule surplus, kanti kulezinto eziningi uhulumende afana azenze ngaleyo mali ezingayenzakali.
Umnumzana Walter Nsunungule Mbongolwane uhlaziya ezenotho. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. INyozimbabwe ithi kulamasoja abanjwe ngamandla ukuthi alolongwe kakutsha ngemva kokukhonona ngeholo eliphansi. Isayithi yona ithi owake wamela inkayisawu theatre lephalamende njalo elilunga le-MDC umnumzana Abednego Bhebhe ulaliswe esibhedlela seMatadei koBulawayo ngemva kokulimalela engozini mota emgwaqweni osuka koBulawayo usiya eBay Bridge ngesonto. Izihlobo zakhe ezimbili lazo zilaliswe esibhedlela. Ikroniko ithi isibhedlela sempilo sesisungule uhlelo lokuxotsha abantu abangaqhubi kuhle umsebenzi. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Livuka njani balaleli baka Studio 7 labasakazi ku Studio 7? Ngiyabingelela ngalekuseni enhle. Sibonga umsebenzi wenziwa yimthakazi Republic Party. Umsebenzi wokukhulula abantu bemathebelelendi ngokunike bokubuyisela isithunzi ebantwini bemathebelelendi lemidiyeni. Abantu bakithi bebengasela zithunzi, bebengasela nhlonipho, bengasahlonitshwa. Kodwa siyawubonga umsebenzi wenziwa yimthakazi Republic Party. Sithi awuqhubekele phambili, abantu bonke bayithole inkululeko, abantu bonke bawuthole umlayezo, bazithole bengabantu ebantwini, bazithole bengabantu abantu abalelungelo lokuphila, abalelungelo lokuphumelela, ngoba bebengatholi imisebenzi, bengaqakathekiswa. Ezifo abantu bemathebeleleni ngabalungelo lokuphumelela. Siyawubonga umsebenzi omkhulu owenziwe ngumqondisi le-MRP.
Salbona ba sagas nabalaleli be Studio 7. Le ndoda ekhulumayo ise Johannesburg ekhaya wase Lubane eJabiwa engasekana. Ibalaleli be Studio 7 hayi izivile manje iMDC the way ebeke ngakhona ithona ayixabane nama opposition party. Kuyinto enhle ebukekayo ezwakalayo. Manje sesifuna ukuzwa nawo amanye ama opposition party ukuthi wona athini. Lokho okushwe iMDC kuyugqugquzela ukuthula. Abanye ke abangasi MDC bona bathini ukuze bebone ngempela ukuze sibone ngempela ukuthi nabo baphokephelele ekuthuleni, bakhuphephelele ekukhuzeni udlame, hayi ukuthi siphi si okungama opposition nje kube kudlala. sitshwana kube kukhulunywa lokhu nalokhu singama opposition ukuthi sikhiphe le iparty ekhona iparty okuyiyo ehlukumeza abantu iparty eyakahlukumeza abantu abantu abangakayiboni ukuthi injani kodwa sokuyiwo amaparty akhona ahlukumeza kanaye akhuluma kanama akhulumana kabi abhekane kabi nje esihlangaleleni emphakathini why kungawinkinto kungakhishwa leyona le iparty ekhona ngoba yiyo vele ehlukumeza abantu ayile nto eyenziwe MTC iyabungeka kakhulu.
Linjani, linjani balandeli beStudio 7 labasakazi beStudio 7. Ngithi ingani inkosi ingaligcina lonke ilenzele kahle. Ngibe sengisiya kubandla lemthwakazi ngisithi hayi siyalibona madoda silikhangele umsebenzi wenu liyawenza and silikhangele qondise uzimisele yenza lokho ozimisele khona uNkulunkulu ukuthethile ukubana okwenze ngoba ngeqiniso ngeqiniso bathandekayo ayisikho ukuthi thina MDC Alliance siyayichothoza akunjalo but eqinisweni eground lapha asibaboni imthwakazi yasebenza bayabotshwa abantu bakomthwakazi bemela abantu bemela abantu bakomthwakazi ibe sengisiya kulowo ubaba othe umqondisi uyabandlulula abantu umqondisi akabandlulula abantu ungcono ubaba lo yena uyabona ukuthi umqondisi uyabandlulula abantu kodwa yena akaboni ukuthi thina siyabandlulula izwe lingaquma phakathi uma sifuna ukubana liqume phakathi ngokusukuma kwethu sihambe siyevula loba ubaba uJoshua Nkomo wayengakhethi abantu siyakwazi wayengakhethi sibili ngeqiniso kodwa laye wayengakhethwanga kodwa ekugcineni kwagcina kwenzakaleni kuye iqiniso lihla silibekeni kube sobala ihlobo zenkosi mina vele ubandlululo ndibonile kusukusela ku-MDCT bengingumlandeli we-MDC mina ngilubonile ubandlululo MDC Alliance ngilubonile ubandlululo
salibonani salibonani balaleli be-Studio 7 lani baphathi bohlelo ojonga lo Ezra namhlanje ngingaphansi kwelanga vele elimelane namateacher ngilusizi kakhulu mateacher ngikhala ngani mateacher ngidabukile ngani mateacher ngizwela ubuhlungu mateacher ngokuhluphekela ukwenzayo ngesikhathi sempi abanye benu babulawa livulwela ukuthi sifunde lalo wayephethe lowo mbhobho wayefundiswe yini kodwa walihlamukele nanamhlanje ilizwe selithethwe selihlamukele njalo sokuthiwa lingabathengisi ngenxa yokuthi lifunelani imali liphunga ukuchathazwa nje ngilani madoda omkhuleko wenu uzafizwa kwelinye ilanga lami siliqembu lapha egoli elincedisa utitsha ekhaya esigabeni sakithi okwamanje sesiyakhe icottage sayiqeda sesingena kwesibili kuyukuzwelana lani matitsha angazi ukuthi Ezra ngingaxhumana lawe njani lathi usibeke emsakazweni siyakhankasa ebantwini abangaba losizo besincedise sakhelo utitsha wethu abalala ezilugwini zobothekwane kodwa bengababalisi sinjenje kuyibo kambe abantwabethu bazafundana angazi Ezra ngingaxhumana lawe ngithi njani inamba yami yiyo le ngisejohannesburg 0792307539.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amazwe athuthukileyo akumanyano we-G7 avumelene izolo ukuthi kumele adingele eAfghanistan imali yokuvuselela lelo lizwe. Kubike umsakazo we-Voice of America. Umsakazo munye uthi njalo iwofisi ye-United Nations ebona ngendaba zeziphepheli isisole kakhulu indlela iziphepheli eziphathwa ngayo kwele Libya. Lisolo iza ngemva kokubulawa kweziphepheli ezinhlanu ngamapholisa akulelo lizwe. Singene kudaba lwemelika. Uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuthi liqhubeka lisehla inani lezizalwane zeMelika ezithi uMongameli Joe Biden uqhuba kuhle umsebenzi. Umsakazo weVoice of America uthi uphenyo olwenziwe izinhlanganiso ezithiyeneyo ngeviki edluleyo lukhomba ukuthi isilinganiso sokungamatshumi phose amahlanu ekhulwini 49.2% sithi uBiden uyehluleka umsebenzi. Abantu abayisilinganiso se 44.5% yibo abathi uBiden uqhuba kuhle umsebenzi wakhe. Isikhulumeli sikahulumende kaBiden unkosikazi Jen Psaki utshele intathelizindaba ukuthi udaba lomkhuhlane we-COVID-19 yilo olulomthelela omubi olwenza abanye bangavumelani loBiden. Sixoxele ohlaziya izombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Ukuyehla kwama ratings okwakathesi is the mood in which people are feeling ngokuhanjiswa okwenza izinto ze-Afghanistan. So mbona ngangithwa kule retribution ngoba abantu babezondile ukuthi umongameli welizwe waphonga ukukhipha abantu okungela plan. Okunye okwenzakalayo is around the world sibona ukuthi the United States here the global leader in a lot of economic, social, trade lama facets amaningi. So okwenzakala kwama world affairs le current affairs kuaffecta lawo ingqondo zabantu ukuthi bavote on how the president is doing. So kathesi sibona United States le France azingenelani over the nuclear sub deal. Abayenza le Australia singakhangela futhi I Black Lives Matter layo izondile ngendaba zokuthi the police bill ayipasanga but the Asian bill passed within a month. Singahamba futhi kuma changes ayedingwa ngama progressive within the Democratic Party. Sibona labo bezondile bejika besithi I bill leli kumele lipaswe on Democratic fundamentals, and then sibone the other half of the Democratic Party ngantwa blow donzelana ukuthi labo bathi kumele ba lower the final number njengo Senator Manchin lo Senator Sinema abe Arizona le West Virginia abahamba in cahoots lama Republicans. So sibone ukuthi izinto zonke lezi they are counting to the numbers of dissatisfaction as abantu beAmelika.
Abanye bathi nxa uBiden lama Democrats bengasabambanga saqina balakho ukunqotshwa kukhetho lwama midterms ngomnyaka ozayo. Ubona izala nkomoni khonapho.
Siyakwazi ukuthi things may change within a day. I-infrastructure bill laying abaswa, everything else changes. The mood in the country changes. So, ukuthi ama-Republicans aza wina or aza nqoba ngo-November 2022 is still a long way to go. Ngoba okwakathesi kumele sibone ukuthi ibill leli abafuna ukulipasa lona for Build Back America le 3.5 trillion izapasa yini, ngoba umongameli welizwe uBiden wathi yena whether is 6 hours, 6 minutes, 6 months, they are going to get it done.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusaswe. Sixoxela eseOhio khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 izolo. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi umongameli Mnangagwa kumele achiyane lodlakela kulandela ukutshaywa kwabasekeli bakhe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF. Ingcweti kwezenotho zithi uhlelo lokuthengisela phezulu imali yakwamanye amazwe ngentengo ephansi alusoze luphathise ngalutho. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo half past 7 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo half past 6. Yimi uNtungamile Nkomo.